England lapha sendeminyaka engu-21.
Okokuthi isikhathi sonke sona leso osihlezi khona ngapho, ubona njani impilo yakhona nxa uqathanisa lekhaya?
Impilo yalapha yimpilo yokusebenza, abantu sebesebenza kakhulu okwedlu lamalawulo. Sesike sabona ukuthi sekube lezimfa ezinenye ezibangelwa yikhonokho ukusebenza kakhulu, abantu sebebulawa yi-exhaustion lezinye izinto ezinjalo. Impilo yalapha ngibona ukuthi abantu sebeyithatha ngokuphana kakhulu ukuthi basebenzele emuva. Ngakho-ke ngakhonokho-ke sekubangela ukuthi abantu bagcine sebesedlulisa amalawulo okusebenza.
Baphila njani abantu? Bayahlangana yini endaweni yokubuthwana kona okufana le mitshado lokunye okunjalo? Njalo nxa behlangana baxoxana?
Hhayi, abantu bayahlangana kakhulu sibili emtshadweni. Ezindaweni eziningi siyajabula sihlangana ngemtshado, kuhlangana emachechi. Abantu bayaxoxa sibili, kodwa uzathola ukuthi abantu uma behlangana bakhumbula emuva sonke isikhathi, baxoxa ngemuva, bakhumbula ekhaya. Abantu baxoxa ngomumo wambangazwe ekhaya, ukuthi izinto zihamba njani, lokuthi izinto zizaqhuba kanjani. Ngoba abantu bakhathele, abantu bafuna ukubuyela emakhaya bayephumula. Abanye vele ngabantu sebezafika ku-retirement. Abanye ngasebefikile njalo sebelungiselela ukuthi babuyele.
Manje-ke bakhona labo asebele muli khona ngapho, abantwana abanye abazalelwe khona ngapho, asithi lawe nxa kule 21 years ukhona ngapho engxenye nxa kuyukuthi waba lo mntwana ufika uyabe sele 21. Okokuthi ubona abantwana abanjalo bengavuma yini ukuthi baye ekhaya abangalaziyo?
Ubona lapho uyishaye kuhle ekhanda, nangila abantwana abawu-2 engibazalelayo. Omunye ule-20 years, omunye ule-17 years. So ke abantwana laba uyabona nje ukuthi hayi ukhuluma ngekhaya, abalithakazeleli ikhaya lelo okhuluma ngalo. Sebevele bebona impilo yabo ikhonapha e-England, abayiboni impilo eZimbabwe. Okunye futhi okubangele khonokho ikuba i-news manje ziphuma bebona konke okwenzakalayo. Yikho kwenza khonokho ukuthi bengabi lokukhwabitha kufuna ukubuyela ekhaya.
Pho manje kuzathiwani nxa ukhangele wena, asithi lo mumo uguquke ekhaya khona ngale imisebenzi itholakale lokunye okunjalo, ubona ngani abantu bonke bazabuyela?
Hhayi, ekubuyeleni sibili angiboni ukuthi abantu bazabuyela mhlakababa, ngoba abantu bafuna i-security. I-security yinto eqakatheke kakhulu ebantwini. Bafuna ukuthi bazi ukuthi ma behlangane emuli zabo abantu bazaba ne-security, ukuba lapho nxa behlezi abasoze bathole ukuhlukunyezwa. That's one of the things. Lanxa kumbe bayahamba, bahamba nemuli zabo abantwana laba sebezele lapha, abantwana laba bazathola naye imisebenzi khona lekhaya. Ngakho-ke ama-opportunities la akhanya avalekile nxa sikhanyela ekhaya. Singazi njalo ngokuthi kathesi sekube le impumela ukuthi le enye iZimbabwe le esinjeni le ekhelwa ngumnumzana uMnangagwa ukuba izasiphathelane. Kodwa le siyibone le iphethwe ngomgabi ayisakibe lama-opportunities abanye abantwana. Abanye abantwana abazalelwe ekhaya asebelama-40 years abayazi iphesti.